Umkhuhlane wethukela obamba abantwana obizwa ngokuthi type 1 diabetes uhlasela abantwana ngoba ezelwe umbendeni wakhe ungenelisi ukukhipha abathi insulin. Ngokunjalo umzimba wakhe uyabe ungenelisi ukwamukela ithukela ukuba lisebenze kahle. Akwaziwa amanani abantwana abalesifo lesi eZimbabwe loba ingcwethi kwezempilakahle zisithi engaba munye phakathi kwabane abalomkhuhlane lo abakuthelelwa ngabazali. Ingcwethi kwezempilakahle ziqonqosela abazali ukuba bananzelele izibonakaliso zomkhuhlane lo ukuze umntwana athole ukwelashwa ngokuphangisa. Udokotela Edwin Sibanda, umqondisi wezempilakahle kukhansili yakoBulawayo, uchasisa ngomkhuhlane wethukela labantwana.
Type 1 or juvenile diabetes ngumkhuhlane wethukela ohlasela abantwana abancane imbamo. Lowo ubangelwa yikusweleka kwe-insulin emzimbeni, kodwa yakuhlalenisisazi impawu zomkhuhlane wethukela. Ukuthambisa kaningi, natha amanzi kaningi, cikize kumzimba, ukuzelwa indlala njalo njalo, mbijana mbijana, usenza njalo umzimba ube lokhu cikizela.
Udokotela Derek Matsika, osebenzela koBulawayo esibhedlela sempilo, uthi kunzima ukwelapha umkhuhlane lo ebantwaneni.
Ku-type 1 vele kala insulin, so asila thuba lokuthi sikontrole ngedayethi kumbe ngamaphilisi. Sikuvele siqalise ngisho i-injection, okunye kulandele i-injection from there. Lo yi-acquired ngokuvele waba nayo emzimbeni. Ithukela into vele evela ngakwakho phakathi emzimbeni kusuphuma usiya phandle.
Uqhubekela phambili udokotela Matsika eqonqosela umphakathi ukuba asekele abantwana abagula lo mkhuhlane.
Ngenxa yokuthi uyanda ebantwaneni siyandula ukuphuza ukuyibamba. Yikho abanye abaningi abe-type 1 abayandanga ukuphila empilweni njengabo-type 2. Kodwa singaphangisi ukuhamba siphangisi ukukhontrola, labo baphila kuhle njengonke umuntu. And iyafuze ilandele imithi le impilo yakhe yonke. And futhi kuqakathekile ukuthi khona abantwana laba sibathula belawo sibancedise, ngoba ukuba ngumntwana ozihlaba i-injection everyday impilo yakho yonke, kuyathola ukuthi abaningi abaphambanisa ingqondo. So bazedinga i-support psychologically ezikolo namkhaya.
Unkosikazi Janet Masuku, umzali olomntwana ogula isifo seshukela, ulandisa ngendlela umntana wakhe asephila ngayo.
Umntana wami waqalisa eleminyaka emibili esibanjwa ithukela. Kumele edle ukudla kwesintu kakhulu, isithwala samabele, umfushwa, indumba, lamafuthu kakhulu, kamela ngelambe kakhulu, kamela ngesuthe kakhulu. Lama injections uhlaba ekuseni lantambama. Umuthi wakhona uyi-$15 since ama injection athengwa ewodwa.
Ukutholakala umntwana elethukela akutsho ukuthi umuntu kasoze aphile impilo epheleleyo. Abezempilakahle bathi nxa bengalandela imilayo yabo bayenelisa ukungafiki esibangeni somkhuhlane esingenza impilo ibe nzima. Ngaphandle kokuthelelwana okosendo, ithukela alithelelwana njengeminye imikhuhlane engalutho ukumemetheka. Ngimele studio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.